Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuse ni mtuagazi ngolwesi ni mstaka 3 kumbimbi to 2022. Igama ngontunga milinku mo. Ezi hamba pambili. Kulabantu ega tebesome ngompopo la mashoka. Abasasele enzini yomsegeli kamongameli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Tendai Biti phakathi kobusuku eHarare bagamula owesilisa olinda kulindlu walimala kakubi. Umanyano we United Nations uvote usamukela isinqumo sokusola ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine kodwa ele Zimbabwe libe ngelinye lamazwe akhethe ukungavoti kumbe ukuthatha uhlangothi. AbeZimbabwe abaxotshwe kwelebhilitane ngoba bengela maphepha bazafika eHarare namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu ekade behlome ngompopo lamahloka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla le Citizens Coalition for Change. Umnumzana Tendai Biti phakathi kobusuku namuhla bagamula owesilisa olinda kulindlu eHarare walimala kakubi. Imifanekiso ethunyelwe iStudio 7 iveza unogada lo esopha igazi njalo elamanxeba okuganyulwa ekhanda. Abantu laba babikwa befike balwisana laye besithi bafuna uBiti yena obengekho endlini ngaleso sikhathi. Obekhona ngunina lamanye amalunga omteni wona abikwa ehlabe umkhosi ekuhlaselweni kwalunogata. Ofundela ubuqwetha njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Emmanuel Zellers Gumbo utshele iStudio 7 eseklinikhi lonogada lo ukuthi ulimele kakubi. Kodwa uthe ekliniki katholanga ukwelatshwa okufaneleyo ngoba abongi bethe kumele ayebuya lencwadi evela emapholiseni etshengisa ukuthi ulimale esenzani. Ugumbo uthe bacabangela ukuthi lokhu kwenziwe ngabasekeli bezanu PF. Asenelisanga ukukhuluma lobona ngokwethulwa kwembiko kuzanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi. Sehlulekile njalo ukukhuluma lamapholisa ngoba bekusebusuku. Udlakela lolu luza ngemva kokubulawa kwelunga lebandla likaBiti umnumzana Mboneni Ncube ekhwekhwe ngesonto ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF. Kodwa iZanu PF iya kulandula lokhu. Umanyano we-United Nations uvotile izolo usamukela isinqumo sokuchothoza ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine. Kodwa ele Zimbabwe libe ngelinye lamazwe angamachumi amathathu lanhlanu 35 akhethe ukungavoti kumbe ukuthatha uhlangothi kulolu daba. Amazwe avotele isinqumo lesi emhlanganweni we-United Nations General Assembly edlula ikhulu 141. Akoqela iMelika, iFrance, iBhilitane lamanye aseAfrika afana leBotswana kanye leZambia. Isinqumo lesi iDraft Resolution sixwayisa umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin ukuthi esuse amabutho akhe kwele Ukraine ngokuphangisa. Amazwe akhethe ukuma eceleni njengeZimbabwe agoqela ele South Africa, Sudan, Namibia, India kanye leMozambique. Kulamazwe njalo amahlanu avotesa la ukusola iRussia abalisa yona iRussia iNorth Korea, Belarus, iSyria kanye leEritrea eyiyo yodwa ilizwe laseAfrika elivote lisekela iRussia. Sibuze intatelizindaba uSimbarashe Nembaware ukuthi kungani iZimbabwe ingafuni ukuthatha uhlangothi kuloludaba.
Singananzela ukuthi amazwe anjengeZimbabwe, South Africa lamanye lawo akuluhlu lamazwe akhethe ukungavoti ancediswa iRussia ngesikhathi elwela uzibusi. Kulo mfanekiso kade ugcwele kuhlangothi zokuxhumana lezi kuma WhatsApp lapha dala khona ngama-70 uPutin elisotsha etrena yabomnangagwa abomashel eTanzania khonana. So it shows a sense of gratitude. Amazwe amaningi e-Africa alokubonga entweni eyenza iRussia ekutholeni kwabo uzibusi. So kube nzima ukuthi-ke nasi Russia kule situation enje bevuke beyichothoza. I-South Africa nangwayo kathesi nxa sikhangele kule BRICS kwafonywa ibhanga elokusiza amazwe outside of World Bank ukuthi hayi thina sisayi World Bank sesifome elethi ibhanga eligoqela South Africa, India, iRussia leChina. So i-South Africa njengelunga le-BRICS ngeke ivuke ichothoza elinye ilunga le-BRICS.
Ubona iphela njani indaba yeRussia leUkraine le?
Isusa sendaba nkomo ukuthi iUkraine ifuna ukuba lilunga le-NATO. Yebo ye iUkraine ingajoyina i-European Union njengaboFinland kodwa ingabe lilunga le-NATO. Ngokuba lilunga le-NATO kutshona ukutsho ukuthi i-America njengomaqhuzu we-NATO u-America usezabuya azofaka ama-army base akhe e-Ukraine. And i-Ukraine njengomakhelwane we-Russia kule border eyi-2,000 kilometers. Cabanga i-Russia izizwa engasela security. I-security ye-Russia isi-compromise ngokuthi i-America isile base. I-Russia le-America izitha. Uzakhumbula okwenzakalayo kuqala i-Cold War. I-Russia yenzani? Ihamba yafaka izikhali zayo e-Cuba. Okwethusa i-America ngoba i-Cuba isemngceleni lawo iseduze le-America. Okuyinto yenzani? Ethusa i-America kwaqasa ukubalani le ngxoxiswano, baqasa ukuxoxa. So i-America ayikujwayelanga ukuthi kube lo muntu osemnyango wakhe ongumakhelwane ophethe izitho ngamlwisa. Yi-situation i-Russia eyiyo now ukuthi hayi isitha sami esiyi-America sesifuna ukuthi lo umakhelwane wami abe lilunga lenhlanganiso yakhe ukuze yena azofaka ibase. So yiso isisusa sami esengxabano lesi. Kuzaqedwa kwini? Ukuthi hayi i-Ukraine idedele lesi sifiso esokujoyina i-NATO.
USimbarashe Nembaware intathelizindaba. Umhlangano obuhlaziya imizamo kahulumende yokuguqula umthetho olawula imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo oqhutshelwe elokitshini lemakhandeni kobulawayo izolo uphele buthumuthumo sokule ngxabangxoza abantu abaningi bachitheka bengakethuli imbono yabo. Lo mhlangano uchithwe izikliwi ebezisithi nxa kukhuluma umuntu ochothoza umlayo we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill zibange umsindo zikhwele lasematafuleni. Kule mihlangano efanayo esichithwe ngalindlela kwezinye indawo ezigoqela eHarare. Sixoxe lomunye obesemhlanganweni wemakhandeni oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Abantu bathatha inhlelo lezi ngani into zokudlala. Ikhulumende ukhiphe imali enika iParliament ukuthi ibhoda bhoda elizweni izwe imbono yabantu. Abantu kasi basenelisa ukuthi bakhuluma sebehlabela sebeklabalala sebevala ukuthi abantu batsho imbono yabo. Kuyikuyeyisa umsebenzi wedala leParliament. Le mali efakiweyo isisiba yize kakhulu. So futhi khona ke imali le iyabe isidlalisiwe nxa abantu bengasakhulumanga. Kodwa kumele sazi ukuthi nxa sisiya emhlanganweni leyi omunye lo munye nje njengezalo seZimbabwe kumele aphiwe ithuba lokuthi akhuluma okucabangayo ukuze imibono yakhe izwakale.
Kucacile yini kini ukuthi ngobani laba bantu abaphazamisela umhlangano? Bekukhanya ukuthi ngabaliphi iqembu yini njalo amapholisa ebekhona?
Hayi akucacanga abantu ababengafuni ukuthi abantu baqhube imbono engafanani le yabo, ikakhulu abantu akade bekhuluma besithi bafuna ibhili leyi imiso iyeguqula. Yebo kade bevinjwa kakhulu ngendlela engibone ngayo. Hayi azange kube namapholisa umhlangano ukuba ubengani uyama. Ngathi uqale vele wona nje late sokusiyachaya ihola lesithathu emini. Nginaka nokuthi ungabe uhambe phose ihola kumbe ihola lengxenye. Wasuphela kanjalo abantu bakhonondile empeleni ukuthi siphuza ukuqalisa sesithayinsi ukuqeda kanjani. Kodwa okade khokhela emhlanganweni uqale waxolisa wathi kukhona kobambileyo kade kumele befike ngehola lesibili emini.
Umthetho lo usolwa ngabantu abanengi, wena ubona njani?
Ungani uqinisa isandla kakhulu kunhlanganiso enceda uzwe lezizimeleyo. Amazwi asetshenziswayo emthethweni lo ngamazwi engathi anzima, asuka engaphazamisa kumbe asinde kumbe abe imigoqo ekusebenzeni kwenhlanganiso ezizimeleyo ngendlela okulotshwe ngayo. Okunye futhi okungani kuyethusa kuyakhathazayo ukuthi umthetho lo ngani ubeka amandla amaningi kuminista ukuthi alawule umsebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo. Umbuzo obusithi nxa uminista sekela amandla ukuthi akhiphe okhokhelayo kumbe omunye olilunga eliphezulu leyo nhlanganiso afake omunye umuntu, inhlanganiso lezi ziyasala yini izinhlanganiso ezizimeleyo kumbe sezisiba inkathazo kahulumende?
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni, ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umanyano wamasonto oweChurches Convergence on Conflict and Peace Consortium ukusolile kakhulu ukuchithwa kwalemihlangano ngobudlwangudlwangu. Usithi amapholisa kumele athathe amanyathelo. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance elilunga lalumanyano, umnumzana Useni Spanda.
Sinanzelela ukuthi koBulawayo kube lokudlwangudlwangu, abanye baze basuka sebebaleka bephosa betshaywa ngabantu. Siyakholwa ukuthi amaZimbabweans akwazi ukukhulumisana bexoxisana lalapho abayehlukana khona imbono, kodwa kungadingakali ukuthi kuze kutshayanwe. Ngakho siyacela kumapholisa ukuthi ngabe amapholisa abaphethe ukuthula ezandleni zabo, abakhangela ukuthula kwesizwe, bebe khona kulimhlangano ezayenzwa ezindaweni ezilokhu sisasele, ukwenzela ukuthi umhlangano ukwanise ukwenziwa uze uyephutsha. Ngoba eminye icini sivaliwe kungasahlanganwa njengalo wathi khona koBulawayo emakhandeni, kugcine sokungasakhulunywanga ngenxa yokuthi kube lobudlawudlawu. Ngakho-ke thina njengabafundisi besicela abantu beZimbabwe ukuthi ngabe bengafunda ukuthi umuntu uyakwaniswa lo mbono ehlukane lo wakho, kavunyelwe ukuthi akhulume ngendlela akubona ngakho izinto. Kulabane abathi lumthetho awube khona, kulabane abathi ungabe khona. Zonke inxa zombili lezi kazivunyelwe ukuthi zikhulume, zifake imicijo yazo, kungabi lokutshayana lokulwisa.
Umnumzana Useni Spanda, ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change lithi ingamanga impiko yokuthi uMboneni Ncube ubengayisilo lunga lalo. UNcube ubulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF emhlanganweni kaJamisa eKwekwe ngesonto. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fadzai Mahere wethule umfanekiso kaNcube egqoke impahla ezilempawu yebandla labo njengobufakazi kulandela udaba oluphume kuphephandaba likahulumende eleChronicle obelusithi umufi wayengasomlandeli kaJamisa. Kulembiko ethi umalume kaMuyi obikwa esekela ibandla lezanu PF nguye obonakala esebenzelana labebandla elibusayo emizameni yokuhluthuna isidumbu sikaMuyi. Ibandla leTRC lithi liqhube uphenyo kuzigaba zonke zelizwe ligcwayisisa ukuthi uZulu uthini ngalolu dlakela. Ngomnyaka ka-2013 ibandla leli lisakhokhelwa nguMuyi umnumzana Morgan Tsvangirai lagcina liphuma kukhetho ngenxa yodlakela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abantu badanile bazondile ngalokho okwenzakala eKhwekhwe lapho ababulale khona uFokancube laye esithi wenza okuthandayo olandela umuntu omthandayo njengoba amaNdebele bathi khetha omthandayo. Izano sisenza khonokhana eyakwenza ngezikhathi zikama-1980 iqeda abantu ngegukhura hundi i-genocide umqedazwe singathi i-genocide key babamba abantu kabi baqeda abantu ebhalakwe emzola e-Midlands eGwanda khathesi uMnangagwa. Yikho ke sizama ukuthi sitshele isizwe sikamphakazi lomambo ukuthi okwakhathesi ibandlaleni ele-CCC alibuyele emuva. Siyazi asithwalanga zikhathi athi asilazikhali asilano okwedi ibaloti box ibaloti paper lapho esizafaka khona ucawu. Yikho ke abantu beZimbabwe siyabaxwayisa njalo sibapha umfutho lomhlahlandlela ukuthi akusabuyelwe emuva ngoba esivela khona ukhatshana. Bangazama wonke amaqinga benzeni.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Ezinye sezizalwane seZimbabwe ezixotshwe kwelebhilitane ngoba zingela maphepha okuhlala kulelo lizwe leza ke zapika entolongweni zikhangelelwe ukufika ekhaya namuhla. Ugatsha lwenhlanganiso elwela abavela e-Afrika abahlala kwelebhilitane eye-Rise to Remain UK luthi abanye abakade bekhangelelwe ukubuyiselwa ekhaya benelise ukuhlengwa ngamagqwetha abo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso uNkosazana Magadaline Moyo.
Abantu bayahamba ngempela namhlanje uma ngabe yonke into ihambe ngendlela. Kodwa okunye okuhle futhi ukuthi kulabantu abakwazileyo ukuphuma baphuma ngebheyili ama-application wabo aphume kumele ukuthi bangangeni kuleyo indiza ehamba.
Bangaki kahle kahle abahambayo njalo abaphumelele ukuthi besale bangaki?
Okwenza ukuthi singabikwazi ukuthi bangaki abahambayo ukuthi abantu bahamba besuka endaweni ezijiyeneyo. Indawo lezi ezifana namajele la abavalelwe khona baphuma ezindaweni ezijiyeneyo. Kuneziyo okuthiwa yi-Colebrook, kuleyinye ebizwa kuthiwa yi-Heathrow, eyinye yi-Gatwick, ezinye ngabo Newcastle. So asikwazi ukuthi bangaki. Esikhathini esiningi bayafaka abantu emabhasini bebaqondise ku-airport eyodwa. Inamba ziyohlangana lapho.
Inhlanganiso yakho kuyini ebikwenza ukuphathisa laba bantu? Njalo ulwazi lolo luningi ngabo liluthola ngapi?
Inhlanganiso yethu inhlanganiso elwela abantu abakwamanye amazwe abakuleli lizwe. Inhlanganiso exoxisana nalaba abafaka imithetho yokunikeza iziphepheli incwadi zokuhlala lana. And ukuxoxisana kwethu sixoxisana ngencwadi ngefoni kungangathi akubuzwanana. Siyahamba siyetshengisela ema-ofisini wabo. Izolo besikhuluma nalaba kade bephakathi e-detention akade belungiselela ukuhamba besixoxisana nabo ku-Facebook naku-Instagram ekuthiwa yi-Manchester No Borders. Besitshele ukuthi baphatheke njani ngaphakathi njalo besichazele ukuthi abameli babo balokhu bebalwela bayazama ukuthi babakhiphe lapho ngaphakathi. Lengcindezi nje ebilapho phakathi abayithole ilapho kuleyo ndawo abavalele kuyo.
UNkosazana Magadaline Moyo ngowenhlanganiso ye-Rise to Remain UK. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Isayithi ithi uNkosazana Thokozani Khuphe ugudle iguma izolo ekhomba ukuba unakho ukusebenza lebandla le-Citizens Coalition for Change. Ikroniko ithi izulu lize lana kobulawayo la kwezinye indawo zemathebelelendi izolo ngemva kwesikhathi eside. Isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele kustudio 7. Ibizo lami nguMehlukanisi Washington Ncube, ngikhosikente. Sibe lomhlangano omuhle ngolwesithathu oludlulileyo. Savakatshela uComrade uPresident wethu uSibangiliswe Nkomo. Hayi, umhlangano wabe muhle kakhulu njalo abantu babe baningi ngendlela esimanga. Yikho ngithanda ukubonga nje bonke abantu abasukumayo bazoba kanye lathi kosikenti. Izaphu iyinhlanganiso engicabanga ukuthi siyayithanda ngobuningi bethu, njalo izaphu iyona eyaqala ukuthi isukumele ezombusazwe ngenjongo yokukhulula abantu beZimbabwe ngebhadi azizange singene embusweni. Yikho kwangena abantu ababele njongo yokuthi bebuse abantu kodwa bengakhululi abantu. Sesisenhlelweni zokuthi hayi, inkukhu kayiphume ngoba iqhwayele emuva njalo isisa emuva.
Sanibonani emsakazweni Studio 7, saziqhenya ngani kakhulu ibambeni kanjalo. Angithanda ukuthi nami Paulo ngokuthi amaphathi lawo amabandla amaningi akhona ekhaya ngabe ayabambana wonke izinto eyodwa. Ngizwe omunye ethi kumele uchamisa ahambe ukhulumisana nalabo abamaqembu amancane laba izinto eyodwa. Ngithicha mina ngoba baphumile abanye bakhona bebe kuyo le iphathi sase-alliance, so kathesi njengoba sebona sebefome i-CCC nabochamisa sebefuna ukuthi bahambe bebanxusa beseze bezodiliza iphathi. Cha, kodwa wona umoya uyavunguza. Ngiyabonga kakhulu ngochamisa amandla akhe angaka uma kuthi kuphuza uNkulunkulu wakube njalo ilizwe lakithi liphakosize. Bekulilizwe elihle kakhulu eminyakeni edlule esizalo, kodwa manje lusizo angazi luchaze kanjani. So uChamisa maye namandla ukuthi alibuyisele esimeni ilizwe lakithi, sithi uNkulunkulu abe naye amandla. Asimbhoteleni iphathi eyodwa sonke singama-opposition, hhayi ukuthi siyenxuswa. Kusho ukuthi umoya baba bengawuboni ukuthi uvunguza uyaphi, so ukuthi uforced umuntu ukuthi kaye lapho ukuphambana khona lo moya uyabe ezomosha.
Salubonani basakazi bakithi abathandekayo. Hayi, siyabonga ngendlela elisisakazela ngayo. Esh, maqondana lezombusazwe lezi. Ya, bekuhle khona ukuthi ngabe abantu bayavuma kuhlangano kuke kukhutshwe lizalo PF leyi. Hayi, ilizwe lifile kade lafa. Vela kuthembisi lokuthi lizavuka leli lizwe. Abadala bagugile laba njengemgwaqo yabo le egugileyo, yonke into igugile njengabo. Abake bame badedele abatsha babuye lezinto ezintsha.
Salubonani, salubonani Studio 7, linjani? Siyabonga ukuzinyuza ezimnandi lisiphathela zona. Bakithi siyacela sivotelene uChamisa bani. Umuntu esimbonayo ukuthi labalandeli abaningi, umuntu esimbonayo ukuthi engakhona ukukhiphizana. Siyacela madoda, siyacela. Asivoteni ngobuningi bethu madoda, sivoteni uChamisa madoda. Siphume ezinkingeni ezesiyizo madoda, siphume enkingeni ezesiyizo. Ukuhlala ngizilapha eMpumalanga. Ngokuzala ngilaphela ubani igama enguPetros. Ngiyabonga, but ngombono wami asivoteleni uChamisa. UChamisa ngumuntu ongakhona ukukhiphizana, ngoba la amanye aphathi lawa hhayi angaboni ngakhona ukukhiphizana.
Ninjani, ninjani basakazi bakaStudio 7 lonke nabalaleli lonke kuzindawo ngezindawo okufinyelela khona uStudio 7. Okhulumayo ngNkomo, ngibuya elupane esigabeni saseKana loba eJabiyo. Isicelo sami engilaso, benginesicelo sokuthi aluba kuyenza amaphathi lawa wonke akhona, ake sizameni ukuthi ke sime ngobandlululo ukubandlululana, sizame ukuthi sincedisene lindoda enguChamisa. ngoba yona yiyo ngathi iseduze lapha kuzano siphushe yena uChamisa sonke simphushe uChamisa ayibamba lapha ngoba yena nguye seduze adonse ilizwe leli lapha elinamathele khona kule ingcino le ezano adonse ilizwe leli lana lingcothuke lapha kuzano elibuye ngaphe ezandleni zikaChamisa lokhu okuningi sizaphela sikulungise sesilikhuphe lapha kuleya ingcino elinamathele khona okuningi kuyaphela kulungiswe.
Salibonani kundawo zonke zelizwe lakithi umhlaba wonke jikelele. Mina ngu-Ian Masango mzalwa kodakamila enkali. Ngilesimanga esikhulu kakhulu ukuthi kade kwelethi iqembu lelesicc sakhanya sengani sifakelwe amehlo amakhulu kangaka ukuthi kade uvalo ngulwane kodwa ithembe likhona elinikezayo nokuthi hayi singesabini ukufafazwa ngamanzi singesabini ukuchaywa singabela valo lalutho asifakeni isibindi ukuthi asiqine sibophe izinkalo kuzalunga phambili.
Livuka njani basakazi bakwa Studio 7 thina siyavuka athi necholojo ngapha siphakathi kokunzima kakhulu amabele aqala atshawa isikhotho sasibulalela amabele khathesi ilanga liyatshisa kulazulu asisavuni lutho akusela sivuna amabele sechile amabele bakithi asisakwazi lokuthi senzeni aqala abulawa isikhotho kathi sisebulawa lilanga hayi asikwazi ukuthi senze njani okhulumayo unamethembe kosikhobo echolocho.
Studio 7 ngithanda ukubulisa zonke izisebenzi zika Studio 7 ngibulise lesizwe sikamthwakazi okhulumayo ngu-Aleni Nyate Gole. Abantu besizwe sikamthwakazi ndilokukhuthaza ukuthi abantu asike siyazini ukuthi sifunane emhlabeni sifuna inkululeko kumbe sifuna ukuhlala sigqilazwa nje laba abantu basempumalanga ngoba niyabezwa loba bezongena khona ngapha esindebeleni abafuna ukukhulunyelwa bekhulume ngesingisi kube sukuyachasiswa bekhulume ngolimi lwabo lobo kube sukuyachasiswa kanti yini inkokeli nansi ngumqondisi ozakile ngolimi lwesintu ngolimi elikhulelekile kodwa alifuni ukulandela into elikhululayo into elifuna elikhipha egibhithe. Umqondisi wathi yenana ma umuntu ephuza itiye iyeka ukupholisa isinkwa kusona esitshisayo ukutshisayo yitiye pholisa itiye etshisayo.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siziphethe nezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abesifazana batshengisele kwele Nigeria izolo besithi bafuna ukungena labo ephalamende njengabesilisa ngokulinganayo. Lo msakazo uthi njalo abafundi bezwekazi le-Afrika ababalekele impi yakwele-Ukraine sebeveze ubunzima obukhulu abahlangane labo nesikhathi bezama ukuphuma kulelo lizwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabantu ekade behlome ngompopo lamahloka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla le-Citizens Coalition for Change. Umnumzana Tendai Biti phakathi kobusuku namuhla bagamula owesilisa olinda kulindlu walimala kakubi. Umanyano we-United Nations uvote usamukela isinqumo sokusola ele-Russia ngokuhlasela ele-Ukraine. Kodwa ele-Zimbabwe libe ngelinye lamazwe akhethe ukungavoti kumbe ukuthatha uhlangothi kulolu daba. abe Zimbabwe abaxotshwe kweleBhilitane ngoba bengelamaphepha kumbe belamacala bazafika eHarare namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.